Umongameli Mnangagwa uza kuluma emini yantambama namuhla njalo iningi lithi limbona ephatha udaba lwezijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF lokuzama ukuhuga abatshali bezimali ukuthi bazevula amabhizimusi yabo eZimbabwe. Kodwa ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi kaziboni izijeziso lezi zisuswa ngamazwe afana leMelika lomanyano we-European Union ngoba uhulumende kaMnangagwa eqhubeka ngokwephula amalungelo. Bathi umzekeliso osobala ngokadokotela Peter Magombeyi yena othunjwe wahlukuluzwa njalo osevinjwa ngamapholisa ukuthi aphume eZimbabwe aye kwelatshwa kwele South Africa. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkosi Ndebele uthi lanxa efuna izijeziso zesulwe kaboni iMelika lamanye amazwe bekwenza lokhu ngoba kukuningi okubi okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Mina my take on izijeziso ukuthi kufuze zikhutshwe ukuthi sibone ukuthi okay iqiniso lali sithi izijeziso selisenzani kathesi aziseki izijeziso leziyana. Mfuna mina bekhuphe ukuthi abantu bebone ukuthi hayi asozi jeziso ngabantu laba bangakwanisiyo ukubusa ilizwe bakwazi ukutshontsha kuphela. And I want to clarify ukuthi iparty yeZANU-PF is not founded on those principles ezobusela lezokuchaya abantu. It's founded on other principles. So nxa abantu bebona iZANU-PF kathesi sebebona ngathi iparty liyani abantu abaphonga hamba betshontsha bechaya, kanti hayi kulabantu abalutshwani ababusayo kathesi yibo bona labo abachayayo yibo abatshontshayo. So hayi izijeziso kufuze zikhutshwe, kodwa mina mboni ukuthi zizakhutshwa nxa engahloniphi ama-human rights abantu beZimbabwe. Akula msebenzi, akula magethi, amanzi eHarare akusela. So angikwazi ukuthi bafuna abantu bethini.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Jabu Moyo laye uthi umbuso weZimbabwe omubi yiwo owenza izijeziso ziqhubeke zikhona.
Izijeziso lezi ezeMelika labo Britain angiziboni zikhitshwa ngokubana uMnangagwa lohulumende wakhe sebehlulekile iminyaka lembili edlule bebusa ukuthi ube ngcono kulalokho okwakusenziwa ngumgabe. Batshelwa ukuthi abantu kumele banikwe amalungelo, akukenzakali lokho. Ngakho angiboni kusesulwa lokho. Lokho kwakhe yibuzancenga nje kuphela, kodwa abantu bakhangela ukuthi hayi asihambe ngokukhulumayo, sikhangela izenzo zakho.
Umoyo uthi umbuso kaMnangagwa ukhanya ungachiyananga lokamuyi umnumzana Robert Mugabe.
Into ekhona nje yikuthi abantu babethabela ukuthi uMugabe usekhitshwe embusweni ngoba ubesehlale isikhathi eside. Ekuthabeni khonokho abantu basebe ngathi bayalala bethi kumbe kuzaba ngcono ngoMnangagwa. Bekhohlwa ukuthi uMnangagwa ungathi umntakaMgabe ngoba iminyaka bebonke ngokutsho kwakhe ingamachumi amahlanu lane. Ukuze sithembe ukuthi kungaba ngcono, kanti yena vele uMnangagwa ufundiswe ngubani? Yintoni ayaziyo? Obekusenziwa nguMgabe yikho akwaziyo. Ngabe ungene omunye ongakhulelanga kuZanu bekungathi kungaba ngcono? Ay, yena uzama ukuthi ehlukane nomgabe, kodwa ekwenzeni khonoko ay womisa kwabanzima ebantwini.
Kodwa isiphathamandla seZANU-PF eMelika umnumzana Frank Guni uyakulandula lokhu esithi uMnangagwa wehlukene kakhulu lomgabe. ogoni uthi umnangagwa kuzamele aluphathe kabanzi udaba lwezijeziso ukuze zesulwe iZimbabwe yenelise ukuvuselela umnotho wayo. Lo ngumnyaka wesibili umnangagwa ekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly njengomongameli weZimbabwe ngemva kokuhluthunela umgabe intambo zombuso exhaswe libutho. Ngimele iStudio 7 ngise United Nations eNew York, yimi uNtungamile Nkomo.